Namhla ngiyathaba kakhulu, sengize ngahlatshwa ivaccine eyokuqala eMaborondo Clinic under Chief Mahlebadza in Mberengwa West. Ngiyathaba kakhulu. Remember ngake ngaye e5 ama centers babe sithi bona habala le vaccine yokuqala kodwa namhla ngiyitholile eMaborondo and amanesi angikhona they were very efficient and they were very good. It's a wonderful team. Bathi bona akhona onke ama vaccine onkangu 2 eyokuqala ngesibili akhona. So ngibe ngikhuthaza abantu ukuthi for those who can kumele bahambe bahambe emaphandleni bayohlatshwa le vaccine ukuthi sizivikele from this COVID-19. Hayi kodwa ngiyathaba kakhulu ukuthi ngifuna ukuthi ngithathe leli thuba ukulibonga lina ebe Studio 7 lenkuthazo eliyenzileyo. You also published my story and wangimotivator mina ukuthi ngiyidinge le vaccine until today when I traveled to Mberengwa. Hayi ngiyalibonga kakhulu, ngiyalibonga. Ngithathe leli thuba again ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi bahlatshwe siyiprevente le COVID-19.
Manje uza kwenzani sokufanele uhlatshwe esibili? Bathe ubuye yini kulesi sibhedlela?
Amanesi angitshelile ukuthi after 2 weeks kumele ngihlatshwe esibili. So ngizabhala phansi ukuthi mhlaka 17 June kumele ngihlatshwe le. I hope the vaccine izabe ikhona ukuthi ngihlatshwe ngiqede le process. Hayi, today at least I've moved.